Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uzakamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 namuhla lanxa belokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. Enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko.
Loba kuyiphisi nje i-item yesintu ifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe.
Kwenziwa inkulumo yozokubona ukuthi kungavulwa na imingcele yelizwe.
Nakusho kuvulekile phela, siyakwazi ubana uningi lethu siyazisebenza, so ngaso uvuleke kanje sesilethemba ubana hayi kuzathutsha.
Kambe ibandla leZANU-PF lingaba selisesaba uhlelo lwe-MDC Alliance olokumanyanisa uZulu phambilini kokhetho oluzayo na?
I-leadership yethu vele i-intact, wonke umuntu uyakwazi isikhundla sakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwemukela omunye njalo umuthi wamajekiseni e-COVID-19 othiwa yi-Sinovac ophiwe eZimbabwe ngele China kungelambadalo. Eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter, isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba uthe indizamchina eZimbabwe izafika lo muthi lo namuhla, njalo yaphathiswa ukuza lomunye umuthi welizwe elingumakhelwane elingaqanjwanga igama. Lokhu kwenzakala inani labafuna ukuhlatshwa lokhu lisiba phansi kakhulu. Owake waba umphathi ntambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera utshele iStudio 7 ukuthi nxa abantu bengaqhubeka bengafuni ukuhlatshwa kuza kuba lodubo lokugcina umuthi lo ngoba ungalutho ukonakala ungahlala isikhathi. Ugatsha lwezempilakahle luthi selukhu lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kumaviki amathathu adluleyo. Sokuhlatshwe abazinkulungwane ezintathu 34,051 kuphela. Amajekiseni afika namuhla ngawokuhlaba abantu abazinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu 300,000 ngoba umuntu munye uhlatshwa kabili. Ukulumende ubikwa esephakathi kwemihlangano yokubona ukuba imingcele yelizwe ingavulwa na kumbe ihlale ilokhu ivaliwe. Ikomiti kumbe i-task force eyabunjwa ngenhloso yokukhangela lolu daba ibikwa ikhangelelwe ukupha isinqumo ngasiphi isikhathi. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi basakhulumisana ukuze babone ukuthi imingcele ingavulwa na. Amanye amazwe angomakhelwane afanale le-South Africa elomkhakha we-coronavirus osuxhwalile. Ukuvulwa kwemingcele lokhu kukhangelelwe ngabaningi ikakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma othi umnyaka lo ubumele ulethe ububelo kwezomnotho.
Umnyaka lo ngumnyaka omuhle kakhulu, uNkulunkulu sicabangile sibili wasilethela izulu esesile minyaka eminingi singaliboni. Izulu elinje lagcina kudala sibili. Manje lo nyaka hayi uNkulunkulu sicabangile sibili, siyakubongela khonoko. Kuyajengisela ubana nxa into zihambe kuhle sibili, hayi lo nyaka sizavuna sibili okuzwayo okuzayenza ukubana i-food security yethu ibe ngamneno. So siyabonga uNkulunkulu ngakhonoko, njalo sesibongela njalo ubana hayi uhulumende laye usiyekithisile emithetho mithetho nemigoqo ebibamba ezomkonomi naku sokuvulekile phela siyakwazi bana unengi lethu siyazisebenza so ngaso uvuleke kanje sesilethemba bana hayi kuzathutsha bese sicelela kube lobani uhulumende ahambele phambili ayovula ezindawo ezifanana lasemabhoda amabhoda kavulwe ngoba abantu noma ungavula ngamabhoda babe lokho befohle sesilahlekelwa zimali uhulumende athe engazithola ezamajuti phela njalo sokusiba labantu abazangena lapha bengahlolwanga ubhubhane lolu olwe COVID ngakho ke mina ngibona ngathi amabhoda lawo kavulwe kuvule kuzovula sibili konke even laba bamabhawa kulantu abaningi abasebenza khonaphana lapha abaphila ngakhonaphana akuvule kulungisiswe ngoba nxa uzavula imisika lemkambo ombala emsika lapha emakhokhoba le ndawo ezishiyeshiyeneyo usekele ukuvula amabhawa yabo sithi pho benze njani laba amabhawa kumele bebuye besebenze ngohlelo oluphansi kwe-WHO banakekele impilo zabo banakekele impilo zabantu kodwa asivuleli indawo yonke ukwezinto abantu bengalibele kubelahlekelwa imisebenzi labo osomabhizinisi bengalibele kubelahlekelwa imali
manje nxa sikhangele ukubana abamabhizimusi kakhulu amancane bayakhala ngokubana imali bebengayenzi ngesikhathi kuvaliwe ilizwe kathesi pho ubona ngani bazavuka njani bathini njengoba lo hulumende wabaphathisa kanye kuphela ubona kungasoze kube na liphutha nxa uhulumende engaphathisanga ikakhulu abamabhizimusi amancane
abamabhizimusi amancane ye uhulumende bekufanele ubana ngabe uyabaphathisa sibili kodwa nxa sikhangela ukuthi nxa uhulumende laye engani uyehluleka kuhle phela ukubana abamabhizimusi abancane laba bebe lama associations abo lapho bafaka izimali bancedisane futhi labo ngoba kwesinye isikhathi kutavuka uzenzele ungamelela ukwenzelwa akulanto ehambayo siyakufisa sibili njalo sikuthandele ubana uhulumende ngabe uyangenela aphathise osomabhizimusi abancane labo kodwa kungabi ngumgoqo phela ozabayenza ubana behluleke ukubana basukume abayenze ama-cooperatives abahlangane ngama-groups batshayelana izimali into ihambe esikufunayo kulona bathole ukuthi kona bakwanise ukusebenza bame njalo ngezinyawo zabo ngoba siyakwazi ubana yikho lapho uvela khona imali eningi ye-school fees yama-rent lani bese sithi mhlawumbe okunye siyabe singakucela ukuthi laba abanikazi bama-buildings laba abasebenzela khona labo babe lesineke bengabavulali ngama-rent masinyane khonapho khonapho bebayekele bebevuke behlume andibana ke bese beqala ukubhadala izimali zangkhona nxa kuyuthi yilaba abathengisayo besebenza ngaphansi kama-city councils la atshiyeshiyeneyo bona laba be-city council labo ababonakale bencedisa ngokuthi kona befaka ama-waivers kumbe bebavumela ukuthi hayi yenzana ama-payment plan enu libe libhadala mbijana ngapha lizama ubana lani njani livuke lisebenze so lokhu sokufuna i-effort yomuntu wonke sindawonye sonke sisebenzelana ndawonye abamabhizinisi beqoqana bodwa laba abanikazi bama-buildings labo bebuya futhi bebezoncedisa khona ukubana kubonakala ubana kuyancediswana njani abantu beze behlume beme ngezinyawo zabo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo umnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamaNdebele engumzilikazi wesibili uthi ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke ngendlela yokulondoloza lokukhuthaza amasiko kungxoxo wayiqhubele Studio 7 umnumzana Khumalo uthi ukhuthaza njalo abantu ukuthi bekhulume ngendimi ezitholakala esizweni sikamthwakazi kulokukhuluma ngezinye indimi ezifana ngesishona okungabangela ukuthi ezabo indimi zeyiswe asizweni ingxoxo ayiqhubele osithandekile mhlanga weStudio 7
bonga leli thuba esilitholileyo ukuthi senelise ukukhulumisana labo ithe sihlangene siyinkundla esikhosi sakomthwakazi ngapha savumelana ukuthi abantu kathesi emakhaya nasemisebenzini lapha ukungeneliseka khona abagqoke isintu abasaziyo abantu baqalise nje ukugqoka isintu ngama-Fridays nje every Friday loba kuyiphisi nje i-item yesintu uyifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe sakithi kungakhanya kuyinto encinyane kodwa izaba lomthelela omkhulu umbiko lowo siwudlulisile nge-Facebook kodwa siyabonga ukuthi sikumemezele khona lapho akudingi ukukhuluma okuningi ngoba kasifuni udlame sifuna nje sikhulume sithule inkosi yiyo ezakikhuluma njengoba ngiletha imbiko ngikhuluma abantu bangaze futhi bangena phakathi badonselwe phakathi kodlame ngabanye abantu ngoba kasikho lokho esifuna ukwenza okunye osekumele sikuqalathekise ukuthi singaze sadonselwa ngabanye abantu ngendimi zabo besidonsela emizini yabo siqala ukukhuluma ulimi lwabo silapha komthwakazi komthwakazi silendimi eziningi sibili ngihlonipha zonke lezi ndimi ngoba ngezami njengenkosi yakomthwakazi asiqineni ngolimi oluza sikhululo kwamanje ulimi lwesiNdebele ezinye indimi lazo sizabe sizikhuluma kodwa lolo lulomutsho kule into esingayo singaze saphongudonswa nje uze abantu kungadingeki ukuze sebekhuluma isishona esabacindezele angilwi lasho isishona sihle kakhulu emashona lendi lulimi olumangalisayo ngiyaluthanda khonale kodwa lapha komthwakazi asimeni ukukhuluma ulimi lwethu kunini sicindezele kunini siphonga uhlehlela emuva sinika abantu indawo engeyethu siyisarenda nje wonke lokhu ngifuna kwenziwe abantu kabavuma ukuthi bakwenze bazimisele ukuthi bakwenze njalo batsho ukuthi inkosi umzilikazi wesibili othi sikwenze lokhu kufanele ngokwabo uNkulunkulu alibusise khona ngapho kustudio 7 ngibonga okwamukela ithuba lokukhuluma lenkosi umzilikazi wesibili ongilokhulumayo ngalesi sikhathi inkosi yabethwakazi ngiyabonga kakhulu mamhlanga inkosi libusise lonke khona ngapho siyabonga
lo ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo wazakala njengenye yenkosi yamaNdebele engumzilikazi wesibili ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association yena othi bayakwamukela lokhu njengabahlali bakobulawayo
kuyakwevele kwenzakale khona bakobulawayo phela kwezinye indawo ezicacile emathoyileti kwakume khona ukuba bongele isikhonja nabemsakazweni kuyagqugquzela ukuthi abantu bakhethe ilali ithize laba bazagqokela khona imvunulo yabo yesintu so ngokunjalo-ke isintu siyivele siyingxenye yabantu siyingxenye yenkolo yabantu siyingxenye yamasiko abantu njalo ngakhanyiselo sombuso welizwe lezimbabwe siyakukhuthaza ukuthi abantu bahlonipha amasiko abo so ngokunjalo-ke siyakukhuthaza lathi ukuthi nxa abantu bengavuma mbe bengathandi ukuthi bazenzele khonokho bakwenu not necessarily ukuthi baye besenza isiko lesindebeleni umuntu lo muntu unesiko lakhe lanxa amasiko akhona ikakhulu nxa engawo esingweni engenelana amasuta ngenza okwawo amaxhosa ngenza okwawo amavenda enze okwawo amakhalanga amatuna amanambia okuqakathekile ukuthi amandebele layo yonke imhlobo balandele imvunulo yesiko labo
inkosi umnumzana Khumalo ikhuthaza njalo abantu ukuthi bengathatheki ngezinye izindimi ezingaveli esizweni sikamthwakazi liyakwamukela lokhu njengezakhamisi
khonoko kumqoka kakhulu amazon la ngibuza oke wakhulunywa ngospika wephalamende umdenda sikwemunye imhlangano lapho eweteleni kobulawayo wathi okwenza ukuthi abantu bakithi beyise ulimi lwabo laye kakwani ngokunjalo-ke kumele ukuthi abantu balipho baqakathekise ulimi lwabo ngazukuthi umuntu ukubuza ngaliphi ulimi kulimi pendula ngolimi lwakho ukuze abanye abantu labo bafunde ulimi lwakho ukuthathela ngendimi zabanye abantu besime ngakho umuntu ngakubuza ngesihlona phendula ngesindebeni umuntu ngakubuza ngesindebeni nxa uyisuthi uphendula ngesisuthi khonokela kuzenza ukuthi kukhanye ukuthi emandebeleni silendimi eziningi eziyizwe ezisibophela ndawonye esingathi kwakhona we are united in our diversity
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association indima ezitholakala kusizwe sikamthwakazi njalo ezikusisekelo sombuso welizwe zigoqela isindebele isixhosa isivenda isisuthu isidonga isikhalanga isinambia lesivenda asizweni imbongi umthulisi moyo egcizelela amazwi kamnumzana Khumalo ngendimi ezehlukeneyo ezitholakala kwelikamthwakazi
yangithi sambona mthwakazi omhlala phana njengamanje insolophano mtm udemedi kodwa mima hlabathale phansi kwelakithi lena bakithi isilo laphana bakithi inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo uyasicela bakithi ukuthi ngolwesihlani olunye nolunye bakati bakithi inkosi yami abantu mabagqoke phela kodwa imqhele abantu bafake phela imvunulo yesintu sibonise phela isintu sethu nokuthi singobani sibuyaphi sivusile phela amasiko ethu kunjalo laphana ngithi ntanga Tshivenda khosi igoba ramba zori butanu lingwe na lingwe bathu vaambare phela ziambaro zwashu zwa Tshivenda ziambaro zwashu rine bathu batshithu ke ritumela mole watse wari kgosi ikoba gopela batho ba Modimo ore batho botlhano le bongwe le bongwe batho ba apare diaparo tsela tsa setso re tsose phela ntho tsa rena tsa kgale re tsose setso sa rena rine batho ke tse bari oleke mang lo wena o mang lena ke mang batho ba bari o tsana lena so entse o mpona o re ke iwang yes ke ona ntho e gopola ke gosi isilo isamandebele ya gopela mole Stanley Rafael Khumalo ke re ba yethe mzilikazi
lo ngumthulisi moyo imbongi ebisethula amazwi kamnumzana Stanley Rafael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamandebele engumzilikazi wesibili Ibandla le-MDC Alliance lithi umbiko ukuthi abaphikisa uhulumende bahlale phansi badle amathambo engqondo usethuse uhulumende weZANU-PF. Ngemva kwamazwi omkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa awukuthi kuzaba lombuthano othiwa iNational Convergence oletha ingxazonke zelizwe ibandla leZANU-PF lethula awalo amazwi liphikisa imbono le lisithi uChamisa usephelelwe ngumphako kodwa abalandeli bakaChamisa bathi sokusobala ukuthi bandla leZANU-PF selisesaba ngoba uChamisa esephume lecebo elingathwalisa nzima ibandla leZANU-PF Sixoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga umbuzo wakho omuhle kakhulu. Uyananzelela ukuthi ibandla lethu selile more than 20 years. Lile 20 years senza ama structures senza ukhetho lethu, ileadership yethu vele intact. Wonke umuntu uyakwazi isikhundla sakhe. Ende labantu abasisekelayo kabameleli lokuthi kumbe njengoba usithi ukuthi ukhetho soluseduze wonke abantu abasisekelayo bamelele lelo langa olokhetho ukhetho sizimisele kulo
yona imithetho elawula ukhetho elalikhala ngayo phambileni kokhetho lwedluleyo siyabona ukuthi kayikalungiswa manje lizangena njani kukhetho yona imithetho engalungiswa
okuyiwo vele injongo esikuyo ukuthi ama reforms kumele alungiswe sizazama ngayo yonke indlela ukuthi kusiyafika lolo khetho whether siyahlalisana ematafuleni whether siyahlalisana ezitridili whether kunjani kuzamele kusiya kulolo khetho ama reform eselungile ayisiyonto okubele siyincenge emuntwini yinto vele esemthethweni yinto vele segudwini even la upresident Nangagwa lezano yakhe bayakwazi lokho lanqanje besicabanga ukuthi ukuya kuma reform kuyabasiza kodwa kulolu khetho kamboni ukuthi kuzabasiza ikakhulu kulezi insuku lokho bencenga bevika nge covid kodwa bona beqhubeka kuyabe imihlangano beyenza iCovid yikho konke lokho esilomlando ukuthi silibandla sikwenze
umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla leMDC Alliance
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe this is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC
okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba le misakazo etshiyeneyo iphephandaba lebulembu ele News Hawks libika ukuba sokule mibuzo eminingi-ningi kulandela ukusayinela ukuba isibambiso sesikwelede sebhanga le-CBZ okwenziwe nguhulumende emele ihotela yembano Mana Hotel. Lokho kutsho ukuthi ihotela le ingehluleka ukubhadala isikwelede sizabhadalwa nguhulumende esebenzisa imali kaZulu eyemithelo. Imibuzo ekhona igxile ekuthini kanti kuyini okwenza ihotela yembano eseVictoria Falls eyaphawulwa ngumongameli Mnangagwa iqakathekiswe kangaka yona ingelani lokwenza lohulumende. Incwadi elotshwe ngusibalukhulu kahulumende umnumzana Meshack Sibanda iveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi imuli yako Anira umlingisi owayesazakala ngelokuthi Bimbayi kumdlalo kamabonakude othiwa Studio 263 kumele iphathiswe ngokumngcwaba nguhulumende. Unira wabulawa ngabantu ababefuna umthathela imali kwele South Africa njalo isidumbu sakhe sikhangelelwe elizweni kuyona le iviki. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakaza bahle. Hayi, yezwa sibili indlela lesakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu masilalele izindaba zenu. Hayi, sizohlonze ngempela, siyajabulisa. Mina ke ngithanda ukuba ngichaze okunye la. Njalo ngikhuthaza abantu bakithi mandebele ukuba bantu bakithi lingadatazeli liyele lahle. Ibandla elikhona komthwakazi, iMthwakazi Republic Party. Yilo lodwa ibandla elizaletha inguquko. Okukhona lokhu konke sikubonayo lokhu akungeke kusincede ngalokho. Khangela uzibone abakhokheli bakhona nabakhokheli abangasibo bantu bakamthwakazi. Ungancedwa umuntu ongasiwakini ngayiphi indlela. Asizameni bantu bakithi ukuba sizameni ukuba sihambe laleli bantu. Sizabona okuhle nokukhulu okuzasijabulisa phambili. Yilo lodwa ibandla elizasincedisa. Ngiyabonga bantu bakithi, ngithemba izakwenze njalo esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu, singalindi singabe ngokukhamisa niphele. Siyabonga. Ye, salibonani, salibonani basakazi abathandekayo. Dalo umsakazo yiwo sesithembele kiwo, asalandeli imisakazo liyani efileyo yezanu liya. Sesithembele kuwona lowo umsakazo wabantu. Siyabonga kakhulu indlela eliqhuba ngayo. Okhulumayo ngumoyo ngapha eBotswana. Indaba engikhathazileyo kakhulu emoyeni ekufundeni kwami izindaba ezinhleli zethulayo ngizwe mayelana ngendaba yokuxotshwa kwabantu itrade akusesilungu. Alani into imbi kakhulu, imbi ngoba manje ngiyakuqathanisa la ngapha eBotswana uhulumende kayenza into embi kangako. Ma kuthi abantu baxotshiwe futhi kabaxotshwa, abantu bayacelwa becelwa benjalo bese besiyakwakhelwa izindlu ngabe imizi yokuhlala endaweni ethile abazabe beyivumelene lalabo bantu. Kodwa lokho kokuxotshwa kwabantu kuyinto embi. Yipho sibona amazwe ebalungini begaxa izijezi zophezu kwebandla lezabo. Mina lokukhulu lezi jeziso ngezezanu, izanu yona sifaka izijeziso kubantu ukuze abantu bakhale ngalezi jeziso. Izijeziso zezanu ngenxa yokwenza kwazo okubi. Siyabonga basakazi, sengathi ngaqhubeka linjalo lesakazi. Umsakazo indlela esakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu. Siyabonga.
Salibonani zihlobo nabangane leZimbabwe yonke jikelele. Okhulumayo uRosemary Ncube from Macingwane, Macingwane Plumtree. Engithanda ukutsho la ku Studio 7 ngithi Studio 7 alala Studio 7. Siyakuthanda Studio 7 ngoba unokhuluma iqiniso lonke, iqiniso lomhlaba silizwa ku Studio 7. Lokwenzakalayo emhlabeni wethu weZimbabwe sikuzwa ku Studio 7. Ngabe asuwe wena Studio 7 ngakonke okomhlaba sikuzwa nga. Njalo Studio 7 uyasiduduza ngamaqiniso wonke kulomhlaba wethu. Siyabonga Studio 7. Siyadumisa ikambani phambili Studio 7. Sihlale sisizwa amaqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 lenjalo basakazi, siyabonga umsebenzi lwenza. Mina ngani ngiba lenkinga mlijana le vaccine, not ukuthi kumbe ngithi kayikho right kanjani kumbe njani. Inkinga yami enilayo ukuthi i-vaccine le abasekunabantu abaningi sibaziyo abahambile aba more than 60 years abayikuthi mabefike ukuthi bayahlatshwa bayaphendukiswa thwaka ayifanele ukuthi ihlatshwa abantu abane 60 years and above. But then you must beka kahle sithole ukuthi i-coronavirus kakhulu ihlasela abantu abadala abayikuthi yibo 60 kusiya phezulu abale immune system engani si-down. But manje le eyalapha le vaccine ukuthiwa ifuneka ama 18 years to 60 kuphela in between. And mbona ngazani leyi yi-age group eyikuthi almost i-immune system yabo isese-right. Ngiye senzoba lo mbuzo ukuthi sabona umsekeli kamongameli ehlatshwa kathi nakafika i-60. Hayi, ngiyabuza nje, ngizibuzela nje bazala ngingatsho ukuthi.
Hayi, selibingelela ku-Studio 7 ngabe linjani. Ye, hayi, inkinga nje ukuthi liyavala amanye amalokuzeni ama-voice calls, but amanye aliwavali, angazi inkinga likhetha njani. Kodwa-ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ungathi Sani Maphosa kaFosi Manuka Ward 1 Kezi. into engifuna ukubuza ukuthi kanti vele okuyini okunzima kanti ukuthi lisichasisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthi abantu bechasisele nje befundise kahle kahle bezwisise ngayo ilokuzeni le ukuthi ke ivaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe kwamampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengoba ubona abantu besihlele emuva nje sithola lokhu nalokhu okwenza singazisi ukuthi kanti okwenza kungacaci nokuthi abantu befundise kahle kahle ngalo ivaccine kuyini ngoba asikhululekanga. Umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba asilamfundiso esiyitholileyo epheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amazwe asemise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 elungiswa yinkampani ye-AstraZeneca alokhu esiba manengi ngoba lomjovo ubikwa unqumisa igazi labanye. Amazwe yasemise ukusetshenziswa kwale jekiseni yagoqela iGermany, Italy, France, Spain lamanye. Kodwa inkampani le ithi okwenzakalayo akulani le jekiseni le ngoba phakathi kwenkulungwane zabantu esezihlatshiwe kulabantu abangamachumi amane nje kuphela ababe lodubo lokunquma kwegazi. Kodwa kwele Melika kulamajekiseni amathathu kuphela asetshenziswayo athi ele Pfizer, Moderna, lele Johnson and Johnson. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Thwala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngokwegcikwane le-coronavirus lapho ahlala khona.
Igciwane le-coronavirus lesasekhona noma nje indawo eziningi ningi sezivuleleke kodwa sinazelela ukuthi akhona amanye amabhizinisi ake athi wona cha abangeke bavumele abantu ukuthi baze kumabhizinisi abo bengafakanga imaski njalo bebegqubhuze ukuthi abantu kabazame ngazo zonke indlela ukuthi bayohlaba ijekiseni leli ekucatshangelwa ukuthi liyawuvikela lo mkhuhlane. Kodwa hhayi lona igciwane lisasekhona, abantu basesebaningi impela ababanjwa benalo njalo abagula ngenxa yalo leli gciwane.
Belokhu bekhona yini obazwayo besithi abasoze behlatshwe ijekiseni le-coronavirus?
Lapha nxa sekusiza ukuhletshweni kwamajekiseni baningi kakhulu abantu asebebonakele lapha bekhuluma mpela ukuthi bona ngeke bakuthakazelele ukuthatha leli jekiseni legciwane le-COVID-19. Bebika izizathu eziningi ezishiyashiyeneyo phecelezi nje ongathi ngibekafitshane, abaningi babo bathi kabawuthembi leli jekiseni ukuba impela ingabe liyavukela lo mkhuhlane. Kungabe lokhu kuyindlela nje yokuthi laba abenza le imithi bazenzele imali nje kodwa imithi yabo ingela msebenzi kangako kumbe mhlawumbe ngathi ingawuvikele umkhuhlane?
Umnumzana Jerry Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika.
Get the money, man. We supplying on a daily. Spread the magic to the country, yeah. We connected like dope. We connected in the streets. Now we connected like dope. We connected in the streets. Moro, moro, moro. Waking up and get the money, man. We supplying on a daily. Spread the magic to the country, yeah. We connected like dope. We connected in the streets. Now we connected like dope. You see me? We connected in the streets. Connected in the city, and we connected in the streets.
Kibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 namuhla lanxa belokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko. Silugcibake lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulenjini ku www.voandebele.com.